Ukulela okwenziwe uMnumzana Biden is a natural commutation okwenzakalayo. Ukuthi bazaphuma ejele kathesi, hhayi asikuboni lokho. Baphonga ukukhomyutwa from i-death sentence or ukugwetshelwa ukufa to maybe life in prison. So khonapho kuzathatha mbeni isikhathi esithize ukuthi banikwe i-parole or babe eligible for parole. Ngoba kathesi sebefakelwe life in prison kufanana lokuba ku-death sentence. But in a longer way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukuyenza kwabo ngama-behaviors angane ayanceda ukuthi sebebuyela into society. Yikho kuba okuncedisayo ukuphuma ma benza izinto zona lezi njengokuparticipate in ama-program ebi yesikolo and izinto ezinjalo. But hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend enzakalayo all over the world ukuthi ama-death sentences ekhishwa ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zona lezo. So hhayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli welizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani. Mina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo or depending ngokuthi i-sentence yangikhona yayifakelweni yibo angangathi bayalezikhalazo ngoba abantu babo they are not coming back, but isigebenga sona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo, ukuxolelwa kwabantu abayabe bebotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli?
Ama-communications zokuxolelwa okuyenza ngu-president over iminyaka edlulileyo, it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political friends, abanye bakhipha abantu abangathi babe bancwethi. Siyabona uMnumzana Trump uthe esengena kuzaxolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zikaJanuwari. So khonapho hhayi it's a natural thing yenziwayo ngu-president and abanye they think it's a good thing, but abaningi bathi hhayi lokhu akurayithanga.